Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuthi ananzelele ukumemetheka kwemikhuhlane evame ukwanda ngesikhathi sezulu kubangelwa yikusebenzisa amanzi angcolileyo. Imikhuhlane le igoqela icholera, idysentery kanye letyphoid. Umongi umnumzana Mbonisi Dube uchaza kabanzi ukuthi kuyini okwenza imikhuhlane le imemetheke.
Lonke ikhaya kumele lithole isambuzi xa abantu besebenzisa iganga. Ingcekeza yabo abayabe beyitshile izwi lingani yegeleza iye emfuleni besingcwelisa amanzi.
UDube uthi imikhuhlane le iyavikeleka nxa abantu bengazifundisa ukuhlanzeka isikhathi sonke.
Okunye kungasivikela emikhuhlaneni yena letholakala emanzini, ukugeza izandla zethu zitshene ngamanzi lesepa. Ngoba izandla zethu ziyabamba indawo eziningi, ziyakwanisa ukubamba lapho kule mikhuhlane le. Okunye okubalulekileyo futhi yikugezisa ukudla, ikakhulu izithelo before sizidla. Then nxa kuyabe kuyukudla okuphekwayo kumele sikupheke kuvuthwe. Njengabo typhoid zikhona ivaccinations zokuthi abantu ungahlaba leyo jekiseni, amathuba okuthi ubambe umkhuhlane lowo abaphansi.
Abahlali bakoBulawayo bathi balakho ukugula imikhuhlane ethwalwa ngamanzi ngenxa yengcekeza yabantu egcwele indawo eziningi. Okokuthi kungana izulu ilakho ukuhlangana lamanzi anathwa ngabantu. Unkosikazi Melody Sithole isakhamuzi selokitshini leNketha uthi basengozini enkulu kakhulu yokugula ngesimo esibi ezindlini.
Sikhangela ukuthi besikhala ngamasuwa izulu lingakani. Khathesi ubuhlungu obuzaba khona yikuthi ngokuswelakala kwamanzi abantu sebezadanela emanzini ezulu amileyo. Ugeza lokunye okwenzakalayo nje kuzabe sokusebenzisa amanzi ona lawa abe yingcekeza kumemetheke imikhuhlane futhi kakhulu. Okunye kukhona esikunanzelayo ukuthi amasuwa agelezela esiya ezikotsho. Ezikotshweni esisebenzisa amabhoro nalawa indawo zokulokungayiziyama okade kungamachili kade ahanda sisiphephela kikho. Pho-ke asazi ukuthi kungenziwa mizamo bani ukuthi sivikeleke.
Umnumzana Nqobile Ndlovu isakhamuzi seNketha uthi abantwana yibo abasengozini yokumemethekisa imikhuhlane etholakala emanzini.
Le-toilet is the best masokunza enkulu. Korela umkhuhlane eminingi iyavela iyaphakama. Abantu sebevukela khona ngabantwana bethu la siphila lava. Umntwana sebanjelwe umkhuhlane, sebanjelwe umkhuhlane.
Kusukela ngenyanga kaMabasa lonyaka, abantu abahlolwa eZimbabwe batholakala belomkhuhlane wekholera bafika inkulungwane ezintathu lamakhulu ayisikhombisa, i-31,705, kuthi abangamakhulu ayisithupha, i-683, balahlekelwa zimpilo. Kunani lelo abantwana abaleminyaka yokuzalwa engaphansi kwechumi lanhlanu bayisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini, i-31%, kuthi abalichumi lane ekhulwini, i-14%, ngabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ye-UNICEF kanye lohulumende weZimbabwe bathi bazimisele ukusebenzisana loZulu ukuthi umphakathi uthole amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.